Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko okwenziwe eHarare izolo kungaba kutshengisani.
Kuyadanisa ukubona abantu abadala abalwisana lohulumende wobandlululo sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni webandla lezanu PF eBindura namuhla.
Mnangagwa usemthethweni ngokwesingesi kwesisekelo sombuso wezanu PF, njalo nguye upresident okhona kathesi isisekelo sombuso wezanu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna umanyano weSADC ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kube lenkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe.
Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko eHarare izolo ngesikhathi betshengisela phezu kwemali abayiholiswa nguhulumende besithi incane kakhulu kuthiye iningi limangele, ngoba abasekeli bezanu PF abavamanga ukubotshwa lanxa bengaze batshengisele ezitaladeni ngaphandle kwemvumo. Lanxa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi etshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi imbiko yeneleyo ngalolu daba, kubikwa ubotshwe abantu abangamachumi amane abalwa impi yenkululeko. Ababotshiweyo laba bathi i-16,000 Zimbabwe dollars abayitholayo ngenyanga ayibanelisi lutho. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele engezelele imali ngoba yibo abakhulula ilizwe. Abanye bathi ukubotshwa kwabantu laba iningi labo kungabasekeli bezanu PF kungaba kuveza ukuthi sokulokudonselana amandla kunkokheli zebandla elibusayo. Kodwa abanye bathi amapholisa enza umsebenzi wawo ngokufaneleyo. Kuvame ukubotshwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu nxa betshengisela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala, kuyadanisa ukubona abantu abadala okumele ukuthi ngabahlezi ngekhaya abalwisana lohulumende wobandlululo, uhulumende wabamhlophe, sebehlukuluzwa nguhulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela ngenxa yokuthi khona imali abayihola encane. Kuvele khona kuyadanisa. Umongameli namhla kumele ukuthi nga uyalengisa ikhanda ngenhloni ngenxa yakhona okho kwenzakele ukuthi abantu abadala sebeze bebhikisha. Kodwa nxa sesukhangela ngelihlo lokuthi abantu laba vele yibo abasekela izanu, yibo abatshaya abantu, yibo abancitsha abantu izigafu zikahulumente zolelize nezinto zama-NGO ngenwa ngamakhadi, ngibona ngani kumele kube yisifundo kibo ukuthi ubunzima bempilo buyasondelela wonke umuntu okhona. Abukhethi ikhadi lezanu, abukhethi isibhakera, noma ngubani nxa ulilunga uyisizalwane seZimbabwe udubo lukhona ngolwethu sonke. Yikho labo sokuze kwabafikela ngezindlini zabo sengani bangaqhubeka khonapho basitshele labantu ukuthi bayekele ukusisapota ngoba ukusekela izanu PF, abahlubuke kuzanu ngoba izanu sibasebenzisile isisehluleka ukubagcina.
Singathi umthetho usoqhutshwa ngendlela yini njengoba sokubotshwa abasekeli bezanu PF? Khona sifame ukubona kubotshwa abaphikisana lohulumende labalwela amalungelo kuphela.
Laba abaphikisani lohulumende abantu ababotshwayo ngabantu abathikameza umbuso kaMnangagwa uMnangagwa nguye yedwa kangeza ke sithi nguhulumende ulezitha ezikhona kuzanu lazo uyakubona zihlukuluzwa bahlupha nanti khathesi uyabona lela kulamantu okuthiwa ngama G40 laba bangamazane kodwa babaleka elizweni ngesinye isikhathi sezwa kuthiwa kulamagama talks lento ezinjengazonezo bexabana bona bebobodwa. So uhulumende wethu lowo ayisikho ukuthi uyabandlulula abantu be abamabandla aphikisanayo akabandlululi noma ngubani ophikisana lo Mnangagwa kumbukuzana kumbe ungapi noma ngubani ophikisana lo muntu obusayo ngaleso sikhathi uyahlukuluzwa abanye bablala ngezingozi zemota kanjalo kanjalo. So ukubotshwa kwama ovete akutsho ukuthi khona kule rule of law ngoba vele ngawumthetho khona abantu kumele ngababotshwe bebotshelwa ukubhikisha bebotshelwa ukutshengisela akulamthetho elizweni leli yikuzama ukwethusela abantu lokubancindezela amalungelo abo ukuthi angahlonitshwa akulamthetho kuyafanana kuvikelwa umbuso kaMnangagwa njengoba sibonile siyelayo uhanjiswe ekhodi ngomunye ujaha esithi umbuso wakhe layo ngani lobugwelegwele lesingundengunde phakathi yikho akuvikelayo khonoko.
Ukutshengisela kwamahovesi lokhu singabona kusipha uZulu weZimbabwe umfutho yini la engena esitaladeni khonona ngokonakala komnotho.
Hayi le mina ngobona kwami yimpi yezanu bona beyibobodwa khona ngale abantu bezanu bakhona abafuna ukukwenza bakhawulisana ngakho. UZulu weZimbabwe sowafunda ukuthi khona angangeneli impi angayaziyo le impi yomdeni hayi abantu bakithi angikhole ukuthi bazangenela. Ungakhumbula la ngo-2017 sikhipha umgaba amaovedi wayegijima phambili sathi nansi into yabantu beya labaloli benkululeko sathathwa lohubhu lwakabhejane lalutholelwa madube kodwa kulantu yaphutshayo khathesi lokhu sikhona back to square one okwatsho abadala lakhona okokwenzakalayo izimpi zabo zezanu abantu abanomali abantu abahlelekileyo kubeke benzokwabo bangafuni ukugada isitimela lesi esokubhikisha esesibuya lamaovet.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngocubungula izombusazwe njalo elilunga lezabu. Ibandla lezanu PF lona liyakulandula ukuthi kulokulwisana phakathi kwenkokheli zalo. Ibandla le MDC Alliance lithi umanyano weSADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe umumo oselizweni. Leli bandla libe lomhlangano lentatheli zindaba eHarare izolo lapho umsekeli kamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube athe lanxa leli bandla lifuna kube lenkulumo kodwa kumele lezinkulumo zibe lendlela ebalulekileyo. Uncube uthe inkulumo lezi kumele zibe ngaphansi kumanyano weSADC hatshi iPollard ngoba iPollard ilabanye abangelamabandla abawamelayo. Sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lokuthi amabandla ezombusazwe udaba lokuthi nxa kungazwananwa eZimbabwe bagijimele kumakhelwane.
Uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo. Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu. Labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu njengesizalwane seZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa sixazulule ingxaki zethu. Bona abantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kuSADC babizwa kudale lePollard kwathiwa kwabahlebuye bonke abamapolitical actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisani. Bakhalala bayala babopha imtundu bathi bona bangcono kulabanye abafuna ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengamaZimbabwe angcono kulabanye abantu. ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu yiyo esimisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazani twabona bangamazimba abhwena ngcono kulabanye abantu bayeyisa abanye abantu abanye abantu abalanhlangani bathi inhlanganiso zeze abanye abantu kazilangqondo okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo yibo labo abantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngapi. Esikubonayo thina sikubona ku social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela, sizwe sekubona sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku social media kuthiwa lezi zikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uzube lisotsha kumbe uze ube yi-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu okobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe base besithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair, sakhuluma thina ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembileyo abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofesa kulokuthi njengoba njilo ngaphambilini kulokuthi bahambe bayekuthi bamlanda umnankagwa bathi hey mnankagwa abantu bakho bezano bayasitshaya lapha kuhlaliswane phansi kukhulunywe. Babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo kwi-international community.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye uqhakathekile ukuthi iSADC ingenele kuseselesikhathi, kanti ke njalo njengalokhu kukhwabitha ukuthi ingenele odabeni lwama-sanction. Ama-sanctions abangwa yikhona lokhu ukuthi akula khetho elikhululekileyo kuyashayana ngesikhathi sokhetho. Amabandla aphikisayo kavunyelwa inkululeko edingakalayo ezakwenza ukuthi bakhankase bengavinjelwanga bekhululekile. Zona lezo zinto nxa ngabe iSADC ingangenela yenza ukuthi zingabi khona, kukhululeke abantu bonke kungakhathalekile ukuthi bakulu uphuhla ngothi. Yiyo indlela elula ezakwenza ukuthi ama-sanctions asuswe. Ngabe engafuni ukuthi bangenele kulokho ama-sanctions kaso zasuswe, azasuswa kuphela nxa ngabe bengenele kulona lolu daba, basusa zona lezo zinto eziyimbangela yama-sanctions. Ngakho ke baqondile abe-MDC Alliance ukuthi iSADC ingenele kulolu daba, kukhona lokho efanele kusebenze. Ingangenela ke iyabe isitshaya inyoni ezimbili, kuzabe sokulokhetho olukhululekileyo, kanti lama-sanctions nxa ngabe ukhetho olukhululekile umthetho uhlonitshwa, the constitution uhlonitshwa, namalungelo abantu ehlonitshwa, azasuswa.
Ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi lungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Okubanga udlakela iZANU-PF. iZANU-PF iludlakela, iZANU-PF ngegazi, iZANU-PF iphila ngodlakela, ihleze embusweni ngodlakela, idla ngodlakela, iphila ngalo, iwina ngodlakela. Ngakho kayihlukaniseki lodlakela. Nxa ingasabanga lodlakela kunjengokuthi nxa ingasela corruption ngeke ihlale embusweni, ngokuba ihlale ihlala kuphela nxa ngabe kule corruption, ihlala kuphela nxa kule kulodlakela olunge oluvimbela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke kuso sonke isikhathi iZANU nxa isesembusweni udlakela luzahlala lukhona.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Kuzamela ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi iSADC, iUnited Nations, iAfrican Union, iCommonwealth noma ngubani ngeke ayilethe inkululeko eZimbabwe. Inkululeko izalethwa ngabantu beZimbabwe besukuma bona ngokwabo, ngakufanele bayejele bayejele, nxa befanele batshaywe batshaywe, nxa befanele bachithe igazi bachithe igazi. Ngokuba nxa bengavumi ukuthi badlule phakathi kwalezo zinsizi ukuze bakhululeke, bakhangelela ukuthi kuzavela kwabanye abantu inkululeko, ayisoze kwenzeke. Kuzadinga dinga tina sibe losizi, kuza dinga tina sichawe, kuza dinga tina sibe semgwaqweni, kuza dinga tina sivalelo nga sivalelo, kuza dinga tina sichithe igazi nga kufanele sichithe igazi, ukuze sikhululeke, ukuze ilizwe livuke, ukuze kube lemsebenzi, ukuze icorruption iphele, kube lokhetho olukhululekileyo. Umbuso wobandlululo, umbuso wecorruption wedlule, uzasuswa yithi abantu bezimbabwe. Yebo kambe emhlabeni bangancedisa ngandlela thile, kodwa kasiba bazahamba phambili. Nga kuzabuya inkululeko, kuzamele ivele kithi kweyethu isacrifice, yiyo kuphela into ezaletha inkululeko lelizwe ukuthi lihlaliseke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Gatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyesibili neyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kamphathini Ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ulandule ukuthi ugatsha lwakhe yilo olwenqabela ukwenziwa kokhetho lwama-by-elections elizweni. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luhlezi lusithi imigoqo ye-COVID-19 eyafakwa lugatsha lwezemithetho eyafakwa lugatsha lwezempilakahle yiyo enqabela ukungaqhutshwa kokhetho elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi iqembu leNgilande elomdlalo wenguqu eleNewcastle United silifuna ukuthenga umdlali weZimbabwe uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa ke izana uphefu loba abantu bengayenzani. Vele izana uphefu yezi kulaleliswa. Ukushona kuqanjwa umanga kuthiwa masantshini nampo ke sebeqalile ukubhoka. Umnanga kwavela so president umhlaba wonke sikhuluma kanje uyakhala abantu baphelelwe izinkomo izakhamuzi sezingabayanga manje ngenxa yesela leli umnanga kwale. Sele ukungene yena umhlaba wonke uyakhala ngosela. Usela kabu controlleki inkunzi kayi controlleki elizwe balongisela yena njengalokhu ebulala abantu wonke thumba abantu isenza bonke lobu bubi lo manje singabala nje izinto ezisemehlweni kaZulu ezibonwa ngubani bani wahlile ukulungisa umgwaqo wabuthi imali yonke ibefaka ezindlini emabank kakula mali ama election ubutsotsi kuphela baya riga namanje vele umnanga gokula umuntu ongamvoteli abantu bonke bayakhala ngendlala abantu bathwele nzima kula umuntu ongamvotela lo loba bengayenzana kula umuntu omfuna abantu bakhathela abantu babenyanya umnanga kwakho mhla wonke eminyanya lo muntu lo kambe ngibani umuntu ongavoteli umnanga kwakho ekwazi vele ukuthi akula nto ayenzela abantu. Abantu bakhathele ngaye lo muntu. Bakhathele khathele umhlaba wonke. Abantu vele sebephenduka izigqila. Le mali kabayitholi manje umuntu onjalo ungamfunelani.
Sanibonani sisakazwe Studio 7 ngapha ngesebhinga ngiyathokoza ngolalela inyuzi zanamhla. Ngiyamangala abantu bezani nxa besithi iMDC lokhu ngibhazuka isiba ngamaphatha ama-MDC amaningi. Wonke amaphatha aseZimbabwe vele ngamazisano babusuka bavaleke ngeni zanu uchuti zanu yangu na sisi spliteka ne ngule MDC kwa singa ngule 20 ama part afonyo yangu mbawe zanu uchuti yama tuwa na ngama zanu wanke baba lewa zanu inga usuli zanu yangu na ngati MDC sibibu lama MDC ama nengi habe sekoshi yote yama tuwa ngona basu kama ngama zanu baba lewa zanu uba chinchi libi zanu kona wabe ngama zanu yama tuwa ngeke basu kama inga uti baba lewa lunga zanu so angisisi sute siti MDC lama pata manengi izanu yeye zama pata manengi yama tuwa ngeke lama basu kama zanu.
Hey, saribonani, saribonani, basakazi be Studio 7 nabalandeli. Linjani kodwa hayi siyaphila, siyaphila. Sibonga nje indaba elisinikeza zona. Amalanga wonke sengathi ningaqhubekela phambili lingadinwa kuze sibe namandla lathi ukuthi singaba tuba seZimbabwe sazi ukuthi silandele into eyenzakala ezweni lethu. Okhulumayo lapha enkoli Thobela Bramfisher. Hayi ngimzwile lapha umfowethu omdala mayethi khona uzaphuseka khona sibuye ekhaya. Hayi ngisithi mina imota mayake yachayisa ukuzuyigibele kumele ube show ukuthi hayi ipanel bithwe kahle abakukondition. Hayi uzapha hayi asesamthembi kahle ngoba ukawasifaka mpela edakeni udaka manje siloke sikilo safakwa nguye uzapho. Hayi sithi khona umqondisi ake simpheni chance ke sibone ukuthi uza nani umqondo omutsha ongathi usakhaliphile kancane sicabanga ukuthi ungasenze into engcono ezoba lomphumela omuhle. Hayi uzapho hayi hayi wasichokoza mpela wasichokoza. 80% ye youth yasesindebeleni mawungabheka ayikho ezweni kuyindaba ye kakazapho. Istructure sikazapha zange saba sihle ngendlela ekahle yikho kwakhosta ukuthi abantu sigcine siphuma elizweni sibaleka sihlukunyezwa sitshayo. Hayi ngiyabonga abalandeli nabasakazi be Studio 7 ngithi hayi asambeni sonke siyobhalisa mpela sivotele umqondisi. Ngiyabonga
salibonani ku Studio 7 ngabe linjani ngindawo zonke yonke ngabe limamele Studio 7 abasekeli abasakazi. Ayi ngithi ngikhulume ngalaba abasemtshatshane abahluphekileyo ngesikolo abantwana besikolweni abahamba 22 kilometers ngelanga vele kakukho kungaphuma zihlobo zama kukho vele into zonke lezi zisukele kubuseni khona le phezulu kubumnanga abasekeli bakhe kungayisikho kungabantu abananzileli ilizwe lonke ukuthi liyahlupheka ngabe isikolo sikhulu kodwa ngoba banaka indawo zabo yikho kunje sihluphekile emathebelelini sihluphekile sihlupheke ngakho konke nezinyembezi zami zisehlashiwa ngikhali nyembezi nxa ngisizwa la mayuta khona ethi kabusa umnanga azafela esikhundleni bona babheke iCanaan thina sibheke isihogo esiphakathi kwaso bona babheke iCanaan. Naye mpela mina ngihleli ngisiza ubaba wabantu abami ekhuluma ngomntana ngagwa kanje hayi ngangcono umuzi uchitheke sibeni ngabe ngimbona ukuthi ingqondokazi ikho vele kazisebenzi ngoba wenza into ayicatshangelwayo khona lokho kudla kutholayo ngalesi sikhathi yikho okumenza akhulume njalo. Ngabe yizinja ngasithi kufakwa imaster ukuthi zilume kakhulu. Manje ngabantu bafuna ukudla kwasonalesi sikhathi basasuda khona kuzobajikela bangamvoteli abakuboni. Indoda kumele uyibone indoda ecabangayo ecabanga into yakusasa ikusasa nothi laba abacabangela isikhathi sabo samanje sokuthi sebesuda besuthela ukuthi bajike iy'ngqondo zabantu ukuthi bavotele umnangafo. So kunzima kunzima sho ngizwa ngikhala lo mkhuleko ngaphakathi ngikhulekela wona amayuti lomnangagwa labasekeli bakhe bonke abamlandelayo ukuthi uNkulunkulu sengahambela kibo abachaye njengofa ufaro kwenzeka kufaro ngamunye ngamunye athole isijeziso ngamunye kube lento enzima ayibonayo ekuphileni kwakhe umkhuleko wami ulapha ulezinyembezi ngoba sihluphekile mawuzwa umuntu ethi ucine ku-grade 3 ufisa ukuthi afunde akulanto vela ngayenzi kunzima sihlobo sankulunkulu kunzima unkulunkulu angazi ukuthi angasibona kodwa uyezwa imithandazo yethu unowaziyo ukuthi uzasiphendula nina besicela siphendule kusesemasinya hhayi sesihluphekile sokwanele sihlobo sankulunkulu lo ngusathane osebenzayo kuleliyani lizwe kodwa sicela ukuthi siyimathebelelini basikhuphe kibo basale besenza bona lo mnakagwa wabo thina sesikhuphile lathi sifisa ukuyahlala labantwana bethu emakhaya sisekudeni kunje asikwazi ukuthi abantwana badleni sizwa nje kuthiwa abantwana kunje kunje ungazi ufisa ukuzibonela kodwa kusehlupha ngiyabonga kunzima ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke inkulumo phakathi kweziphathamandla zele Melika ezogatsha lwezempilakahle ngosizo olwaphiwa ingcwethi zakwele China lapho kucatshangelwa ukuthi yikho okwadabuka khona igciwane le-coronavirus. Indawo yelebho edolobheni le-Wuhan ethiwa yiyo eyalungisa leli gciwane ibikwa yaphiwa imali lugatsha lwe-CDC olwemelika. Kodwa ukhokhela ugatsha lolu uDokotela Anthony Fauci wavuma ukuthi ugatsha lolu lwanikeza ilebhu ye-Wuhan imali kodwa uthi kwakukudala kakhulu leli gciwane lingakaqhamuki. Kusenjalo sokuqhamuke njalo omunye umkhakha wegciwane le-coronavirus kwele Ngilandi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonale umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Akhona amavariant amatsha ababalayo okubalelwa kanye ne-Delta Plus njengoba sazi ukuthi kuqala kwakule Delta kuphela kodwa ke kathesi khona enye sebeyibiza bathi Delta Plus. Kodwa ke okukhanya kuhamba ngendlela enhle ukuthi igciwane leli likhanya linqotshwa ngamavaccine la ahlatshwayo amavaccine afana labo AstraZeneca lamanye o-Johnson Johnson bakhanya bayenelisa ukuthi xa ukuthi wajova ukhanya ukuthi akubi lomthelela omkhulu kakhulu kodwa ke khona abantu abatholakala beseselazo impawu ze-COVID baloko besibakhona kodwa ke sekusezingeni eliphansi kakhulu kodwa iloba nje emalangeni evikini esivela kilo kuye kwangathi kuyaqansa kodwa ke bekuqansa abantu abatholakala belalo igciwane kodwa bekungaqansi isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela abagcina sebelaliswa esibhedlela bekuyibona labo abanqa aba ukuthi bengathathi i-vaccine ngenxa mhlambe abanye besala ngenxa yenkolelo yabo abanye besala ngezizathu thize kodwa ke bona labo bebagcina sebesiya esibhedlela kodwa ke lokulahlekelwa kwempilo zabantu besekusesibaleni esiphansi kakhulu okuyinto ejabulisa kakhulu ngendlela obekuhamba ngakhona.
Bona abantu bayagqoka na ama-mask beqhelelana njengalokho kade kusenzakala esikhathini esidluleyo kumbe sebehlatshiwe ama-jekiseni abantu sebengena yonke indawo bengagqokela ama-mask lokunyonjalo?
Abantu ukuqhelelana basaqhelelana kodwa ke akusase yiyo leyana indlela leyana yokuqhelelana leyana yakudala. Lapha e-England into engibona ukuthi eyenza ukuthi bengasaqhelelani kakhulu kungoba uhulumende waqinisa umthetho kakhulu ukuthi abantu lapha ukuthi bajove bathole ama-vaccine ngobuningi babo ngoba abanye ngitsho lakathesi usazama ukuthi aqinise umthetho ukuthi nxa ungabe usebenza kwezomtholampilo noma usebenza la kuma nursing home nxa ukuthi mhlambe awuvumi ukuthi ukuthi uthole ivaccine bathi bazagcina besenza ukuthi abantu bengahambi emsebenzini abantu ababe kuleso simo nxa ukuthi ungafundi ivaccine ukuthi kuyakuvalela ukuthi uhambe wena uyezidingela umsebenzi kwenye indawo kodwa ungasebenzela uhulumende nxa uzazi ukuthi wena awutholanga ivaccine ngenxa yokuthi ikakhulukazi abantu abasebenza kuma nursing home uhlupho lokhona ngelokuthi basebenza labantu abadala njalo abanye basebenza labantu abavulnerable abantu mhlawumbe mhlambe abanye abalemkhuhlane thizi kodwa ke nxa ukuthi umuntu engazange wathola ivaccine kubanzi ngathi lwana umuntu lo yabesebenza labo bantu asebekhulile noma abakuma nursing home uzabuya le virus evela leyo phandle ayiphathele labo kube sothola ukuthi mhlambe sokusenza ukuthi kulahleke impilo zabantu abaningi njengalokho sasikubona abantu abaningi abalahlekelwa ngezimpilo ngesikhathi iCOVID iqala sawuthola ukuthi mhlambe kuma nursing home kwakuyena ukuthi kudlule mhlambe abantu more than 5 okwakuyisibalo esasikhulu kakhulu njalo sashiya abantu bethukile kakhulu.
Umnumzana Difa wajabha iBhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko kungaba kutshengisani. Ibandla le-MDC Alliance lithi akungenele umanyano we-SADC ukuze kube lokukhulumisana kwenkokheli yezombusazwe phandle kwedale le-Pollard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.